Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Na ethi yena umkhonomi weZimbabwe usiqala ukuvuka. Umkhonomi akusiyonto ongaphonguyiqamba njengomoya. Umkhonomi into othi nxa usithikila lokhu okwenzakala kumkhonomi. Uyatsho ukuthi umkhonomi uyavuka ngoba sesenze imisebenzi elinani elingaka.
Amacele wonke awe MDC asola amazwi kamongameli Robert Mugabe awokuthi umnotho welizwe usuqalisile ukuthuthuka.
Okwakhathesi njengenhlanganiso ezizimele zodwa siye sahlangana saxoxisana ukuthi kuyini okumqoka ebantwini khathesi nxa sikhangele i-Tupo Summit.
Inhlanganiso ezizimeleyo lamhla ziqhube imihlangano lentathelo zindaba zibafundisa ngokuyikho kumqoka okufanele zikunanzelele emhlanganweni we-SADC People's Summit oza kwenzela koBulawayo ngenyanga ezayo. Umhlangano wokuhlaziya ngomkhuhlane wengculaza owe-20th International AIDS Conference ungene kulanga lesibili lamuhla edolobheni le-Melbourne kwele-Australia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amacele e-MDC asesole kakhulu amazwi kamongameli Robert Mugabe awokuthi umnotho welizwe usuqalisile ukuthuthuka. Ekhuluma eHarare izolo, uMugabe uthembise uzulu weZimbabwe ukuthi umnotho usendleleni eqondileyo njalo uhlelo lweZimaset luphethe indima enkulu ekuvuseleleni lumnotho. Kodwa amacele omabili e-MDC athi uMugabe uyaphosisa nanku amankampani eqhubeka ivalwa njalo le misebenzi isilela. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa umnumzana Weshime Ncube, umnumzana Nhlanhla Dube.
Nxa ethi yena umkhonomi weZimbabwe usuqala ukuvuka. Umkhonomi akusiyonto ongaphonguyiqamba njengomoya. Umkhonomi into othi nxa usithikila lokhu okwenzakala kumkhonomi. Uyatsho ukuthi umkhonomi uyavuka ngoba sesenze imisebenzi elinani elingaka. Usho ukuthi umkhonomi usungcono ngoba intengo zezinto emagrosa sezehlile ngenani elingaka. Usho njalo ukuthi amatithala asezikolo labasebenza kahulumende ebesingenelisi ukubaholisa sesenelisi ukubaholisa sisenelisi ukubaholisa ngenani elingaphezu kwe-poverty data line. Utsho njalo ukuthi abantwana kade behlala ezitridini belabazali abangasebenziyo ama-street children asesukile ngoba sesibatholele indawo ze-social welfare esenelisa khona ukubagcina lokubabhasova. I-economy kasonto ophunga uyikhulumela ngomlomo njengamalimbo ivuke ilungile. Ilungisa ngolwazi lokutshengisa ngesilungu abathi empirical evidence. Kumele kube lesibonelo. I-politics lama-slogan akungeke kwalungisa i-economy. Akwenzayo unfortunately ubaba ukuthi ukhuluma i-slogan. I-slogan ayisiso esitshengisa ukuthi i-economy sivukile. Ungakhuluma mihla nemihla ukuthi i-economy sivukile, akusoze kwenzeka ukuthi i-economy sivukile. Katshengise imisebenzi asebekhandile, atshengise abasebenzi behulumende asebebhadalwa, atshengise ama-youth wonke lawa agcwele esitridini engenamsebenzi ukuthi asethole ngaphi umsebenzi, atshengise njalo ukuthi izindlu abantu abadinga izindlu sebetholile ukuthi baziphathise ngokwakha izindlu kumbe ngokuthenga izindlu. Akutshoyo nje umuntu omdala lize neze ngoba uswele into angayikhuluma ebambekayo ngemva kweminyaka bethe bona nxa bewinile ivoti bazavusa ubukhononi ngoba bebesehlulwa ukuthi bebesebenza lama-MDC emabili kuhulumende. Esazela sakutsho thina sathi ama-MDC abencede ihulumende ukuthi ine isisele yedwa izame i-PF sokule mpumputhe kuphela.
Umnumzana Nhlanhla Dube isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Amazwi kamnumzana Dube agcizelelwe ngumsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-MDCT, umnumzana Petnico Bebe.
Uyazi lakho ukuthi uhleke uyabe sungani kuthiwa ngumuntu ombuluzela abantu beZimbabwe ngohlupho osebelenzele ngomgabe. Ngoba hambe kushiwa uMugabe nxa engawuvula owakho umlomo athi yena umnotho weZimbabwe usuthuthuka uyaphambili. Okwakuqala umbuzo ofikayo phakathi kunakini ukuthi hawu kanti uMugabe wakuthi umnotho usungono usuthuthuka usuyaphambili ovele ubulele ngubani? Asikaze sikubone thina ukuthi kulo muntu obhidliza into ayiqeda ayithi du ukwazi lokuthi ezomkhonomiso kanonjani lezi ziqhutshwa njani. Abe sesiba nguye futhi othena uzawuvusa lowo mkhonomi. Kuyatshengisa sobala ukuthi nxa sithi thina eZimbabwe silomnyama kumbe mhlawumbe sishayela uswazi uNkulunkulu esingakwaziyo ukuthi sitshayelayo siyavuma sibili, ngoba uMgabe uyatshengisa ukuthi kona-ke usegugile, kahlaboni okubonwa ngabantu abatsha abanjengathi, kahlaboni okubonwa nguZulu wonke weZimbabwe odubekileyo oswele imali, kahlakuboni okubonwa nguZulu weZimbabwe olabantwana abaphuma emayunivesithi nezikolo kodwa bengasebenzi, kahlawuboni umbono obonwa ngabantwana beZimbabwe bazibabalekela ilizwe labo ngitsha kwamanye amazwe. Utshengisa sobali ukuthi ubaba losekhulile usekhuluma inganekwane, yinto yabe icabangayo naleyo elele alisecabanga ukuthi yinto ephilayo eZimbabwe. Akula nto njalo ephilayo, iyaphupha nje kuphela. Njalo lo mnotho lokuthi uyathuthuka asiyiboni thina abanye ubhizinesi sikhuluma kunje, imali kayibambeki, amabhizinesi wonke amanye aleminyama ayavalwa, angavalwanga yilawa lokuthiwa abantu sebesebenza 3 days a week. Lowo mnotho akhuluma ngawo wuphi? Kuyasimangalisa, kuyasimangaza, kuyathengisa ukuthi umntu lonhliziyo yempi.
Bathi phela kule Zim Asset.
I-Zim Asset kuyini? I-Zim Asset lugwalo nje lomuntu owahamba wahlala phansi wathi yena nxa ephupha ebona izanu ibusa, nxa ingabona ngani ingalungisa, ubone ngani ingalungisa izinto ngale ndlela. Kodwa-ke ukuphupha kayisikho okulungisa into, ukubhala ugwalo kayisikho okulungisa umkhonomi.
UMnumzana Bednico Bhebhe ngumsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-MDCT. Ukodwa isikhulumeli seZanu PF uMnumzana Rugare Kumbo usekele amazwi kaMnumzana kaMongameli Mgabe sithi akulalutho oluhle abe-MDC abangalutho ngoMongameli Mgabe lebandla leZanu PF.
Ungazihlupha labantu be-MDC, yikho abakwanisayo ukuphonga ukukhuluma lokuwumana. Iqiniso yokuthi i-economy yethu sitshintsha. Kule zinto eziningi eziyenzekileyo, ukudla, maize, umbu, sasi-importa uvela outside. Kodwa kathesi akusela, abantu kathesi bakwanisa ukuthengisa umbu we-GMP, or i-beans or whatever it is. GMP yakwanisa ukuwabhadala, ungathatha isikhathi mlijana, kodwa iyababhadala. Ukutshengisa ukuthi hayi inonto sivukile, siqalisa ukuvuka ngenxa yokuthi kudala kwakungenzakali khonokho. So siyathaba kakhulu ngenxa yokuthi izinto eziningi ezazithengwa ephetheya phandle khathesi sezitholakala khonapha, inkukhu, amaqanda, konke sokuyenzwa ngamaZimbabwe. Yinto esifunayo ukuthi imoto yabantu beZimbabwe. So umngameli wayeright ekhuluma ukuthi hhayi inoto si-improve sibili. Umangunja Africa Reserve Bank waphuma ngiyabona iviki ephelileyo isithe hayi izinto sezingcono, inoto sitshengisa ukuthi hayi ingavula. Wathena amabhenki aweZimbabwe aright, sibayakwanisa ukunika abantu imali and so on so on, bayenza ama-profit. Manje abantu abaphezulu ngakhona ngale uMngabeli lo governor bekhuluma, so wena ukhuluma uvela ngapho ye-MDC. Abantu abahluphekayo nje lakade zawusela nemali yokudla, yibo abantu abakuyisithi inoto kayihambi ngenxa yokuthi bafuna ukuthi banike imali lama-British ama-American ukuthi babe bengcolisa iZimbabwe, bangcolise uMngameli.